Ye uhlandlaleli esikhangela khona izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Melika njalo lokwenzakala kwele Melika silobaba lapha ke uNdebele uMashali. Mashali kunjani?
Ngiyaphila njani zabo?
Hayi siphile kakhulu, akutshela abantu bona vele ngubani.
Ngihlala lapha eMelika ePhiladelphia uMphuma ekhaya eZimbabwe wabulawayo. Yasendle isikhathi lapha ngihlala ngosuka ngonyaka ku-2000 so I'm looking lapha.
Singathi kunjani ukuhlala khonapho lapho khona uthe ungapho sephili ePhiladelphia
ePhiladelphia ePennsylvania hayi phile kahle lapha nje ngathi ngesikhathi zomphando kweqanda sibizwa kusnow kuyasnow yinxa kuthisa kuyachisa but akuyasebenzeka kaphileka.
Yes, ngathi umsebenzi uthile onjani khonapho ke baba Ndebele?
Umsebenzi lapha ngisebenza ebhanga lapha ngenza ama-investment analysis lapho engakufundela khona indaba zebhizimusi esikolo.
So nguya ukukhangela ke ukuthi hayi nombolo lezi asihambe kuhle lezi ziright.
Ye, khangele primarily sikhangele imali zabantu ama-retirement funds abantu ukuthi nxa sebeqedile ukusebenza bebe le madlanyana yokuthi ibaphilise emnyakeni yabo nxa sebebadala.
Ye, kunjani kodwa ukujaya umsebenzi onjani?
Hayi kuba sesibili bekufundela bese ungafika bakufundise labo ukuthi kwenza njani. And then lawo nxa ungathi uyabona ukuthi kwenzakala njani uyaphuquke phambili nxa ukuthola senzima bakuncedisa kodwa hayi usebenzi sibili lawo obonayo ukuthi into ezenzayo ziyanceda abantu.
Ye, singathi nxa usukhangele ukusebenza khonapha abanye abantu bathi nxa usebenza usebenzele ukubhadala umthelo wendlu kumbe ngithi irent. Akunjalo uhamba njani?
Iqiniso leli ukuthi hayi lapha okusebenzela kakhulu ukubhadalela izikweletu eziningi ezokuphila ezendlu ezamagetsi landlana izikweletu zangkhona zekesihlangane zibe ziningi sibili so but ungazimisela sibili ukuthi usebenze kahle uzimake ukuthi awubhadala into eziningi kakhulu kuyaphileka sibili la uyakhona ukujikela kancane eceleni ukuthi kungakunceda phambili.
Ye, sizwa abantu besithi kunzima ukuthi umuntu athenge indlu kwenziwa kwini?
Iyathengeka sibili but I think especially abantu abasekhaya ubunzima kwangikhona kwenziwayo ukuthi noma bezama ukuya phambili lokho kumele bathangaze emuva ekhaya izimali eziningi zibili khona so yikho kunye isikhathi okungathi kwenza umuntu ngathi uyakhamera kancane but otherwise alternative singathi abantu abanjengathi but abazalwa lapha abangela zithembiso zonezo ezekhaya wenelise sibili bona ukuzithenga izindlu lezi ngoba ama-commitments ayo ekhaya ngakathi abalawo so but abaningi sibili abantu asebehlala pha sebelazo izindlu azethengeka sibili but just nje ama-commitment ezekhaya kwezikhathi ezinto lezi zibe nzima kancane.
Ye, besiyaxoxa sibili kwesikhathi eside kodwa hayi isikhathi esiphelile akuvalelise abalaleli Ndebele.
Hayi abalaleliyo lekapha ngapha thina emelika lekhaya ezimobhili yasizwa kodwa hayi siyalikhumbula sonke lonkeni izimuli konke labangani.